Soko izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuNhlolanja 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-NDCT uMnumzana Douglas Muzora usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe wama-by-elections obulawayo.
Ilanga lalamhla sivote lasobala ukuthi the alliance is alive and thinking.
Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ye Operation Dudula lamhla atshengisele kulelo lizwe esithi abokuza ababophe imchaqana yabo bebuyele kubo.
Sicela igovernment yethu enforce ama-laws wethu or immigration bacontrole i-immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. The government here to deport abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu.
Lapho siyakhona ngabe ngwapi abantu bakhala ngezanu njalo bayathola ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izanu beyikhiphe esihlalweni. Yikho-ke kangelele ukuthi izanu siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by-elections nalawo kangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zemezi esizazithatha ezama-by-elections.
Zonke lezi indaba lezinye ngizozizwa kuwona lo umsakazo. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Muzora namhla usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo lwama-by-elections kobulawayo. Lokhu kulandela umkhosi ofanayo eHarare ngeviki edluleyo. Asizweni amazwi akhe etolikwa yisikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube. Omunye okhulume kulomhlangano isiphathamandla saleli bandla unkosikazi Dorothy Bebe owazakala ngokuthi ngugonyethi. Unkosikazi Lucia Matibenga okhokhela ibandla le-PDP laye ubenxisiwe. Asizweni umeya wedolobha lakobulawayo uMnumzana Solomon Mgoni.
So
Ivandla leli lithi njalo omunye wabasekeli balo umnumzana Elias Mutsuri uvese amaswingo lapho ahlanganele labakhokheli balesi isigaba uphinde wahlangana labazancintisa kukhetho lwama by elections. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change abotshwe izolo ekhankasela ukhetho lwama-by-elections eHarare amiswe emthethwandaba kamanje namhla esetheswa icala lokutshaya amapholisa. Bazabuyela njalo kulo mthethwandaba ngeviki ezayo. Ibandla leli lilungiselela umkhosi wakusasa eHarare lapho kukhangelelwe ukuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uzavula ngokusemthethweni umkhankaso walo wama-by-elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Mahere ulobe enkundleni yebulenjini yeTwitter ukuthi abatsha bebandla lezanu PF sebehleli lapho kukhangelelwe ukuqhutshwa lomkhosi khona njalo sebetshaye amanye amalunga abo. Uthi udaba lolu sebelubikile emapholiseni kukanti amapholisa abebavumele ukuthi beqhubele umhlangano kusasa. Kuthiwe njalo amanye amalunga ebandla lakhe abekhankasela ukhetho emaswingo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele ezitaladeni zelokitshini leHillbrow eJohannesburg esithi abantu bokuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Bezingadanga nkotshana izalwane zakwele South Africa zisidla amalahle zisithi azafuni abantu bokuza elizweni lazo. Leli qembu lithi abokuza sebebathathele imisebenzi yonke osekubangela ukuthi uMangoye abhazalale eziko emizini yabo. Bathongela mvume yokuba kwele South Africa akaphume aphele. Ekufoleni kwabo bethekelele izitolo ezimbalwa bexwayisa abanini bazo ukuthi kusiyaphela insuku ezisikhombisa bebe sebexotshe zonke izizalwane zakwamanye amazwe sekungene ezakwele South Africa. Isizalwane sakwele South Africa ukhokhela inhlanganiso yePut South Africa First unkosazana Victoria Mamuhulu uthi abakwenzayo akuhlangani lomkhuba ukucwasana ngobuzwe ngoba umthetho weSouth Africa uthi imisebenzi engadingi amakhono aphezulu kufanele yenziwe izizalwane zakwele South Africa.
Sicela igovernment yethu enforce ama-laws wethu or immigration bacontrole i-immigration because nenkinga we've got an immigration crisis as a country. Sithi government yethu idipote abantu laba bangamelanga ukuthi babe khona in this country.
Omunye wengxenye yabebetshengisela laba umnumzana Mario Khumalo uGenesis 27 ukuthi abakwenzayo bakwenza ngoba uhulumende esehlulekile ukuvala imingcele yelizwe.
As abantu base South Africa abathanda umthetho, we want to see sifuna ukubona imithetho like higher yes. Akwazeki ukuthi sofula umthetho ngoba masiyenza izinto siyabika sitshela amaphoyisa ukuthi abe khona neHome Affairs ebekhona so akusukhulu umthetho lwabo.
Kodwa ke izizalwane zeZimbabwe ezikhulumele Studio 7 zangathanda ukuvezwa obala zitheka zindawo loba sekutshisa kanjani. Iningi lithi sekule minyaka eminingi lisebenza emsebenzini le okuthiwa likhutshwe kuyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusi Moses Banda laye oke wafika kulokhu kutshengisela uthi abalahlupho ngelungelo lokutshengisela kodwa abaphikisana lakho lodlakela
okuyikhona esixabana nakho ekungasijabulisiyo ukuhlaselwa kwabantu kumbe ukuthi abantu baphenduke babe yibona abasebethatha umthetho bawufake ezandleni uthole mhlawumbe sebehlasela abantu kumbe bebebuza ngamapasi kumbe bawakhuphe endaweni zabo zokusebenza besenza umsebenzi ongowamaphoyisa kanye nokadepartment of home affairs
izolo umphathi intambo ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bhekicele ukwase amalunga eqembu le-Operation Dudula ukuthi ekele ukungena ezitolo ebuza abaqatshi ukuthi baqatshe obani wathi njalo bekele ukuhamba bebuza abantu ukuthi baveze izithupha zabo loba amapasipoti ngoba lokhu akukho emthethweni namhlanje bebephiwe imvume yokutshengisela ngezikhalazo zabo kodwa abavunyelwanga ukungena phakathi kwalamabhizimusi Mesudo 7, Johannesburg, South Africa, Imutuso, Kumalo.
This is where isivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhala kwemibhobho kuzwakele ebusuku ngomgqibelo njalo bekuleyezi lentuthu yezikhali esigabeni seDonbas empumalanga ye-Ukraine osekubangele iningi ukuthi lesabele ukuthi sokulungiselelwa ukulwa abazithi yi-Donetsk Republic sebebize abenelisayo ukuthi bengene kubutho njalo amadoda aleminyaka engu-18 kusiya ku-55 asevinjelwe ukuphuma elizweni. Umdlali uBart Swings weBelgium unqobile kwimidlalo yokuthelela ngungqwaqwa ye-skating emidlalweni ye-Beijing Olympics ngomgqibelo njalo kube ngokwakuqala ukuthi ilizwe lakhe lithole isicoco segolide kwiminyaka engamathumi ayisikhombisa lani 74 edluleyo. Izakhamizi zezansi emaNdebeleni sezamukele ngezandla zombili inyathelo likahulumende lokuvula ingcele zesithi kuzaguqula impilo zabo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izakhamizi ezixoxelazo zithi leli nyathelo lifike ngesikhathi esiqondileyo ngoba ziphila ngokuthengisa impahla abazoda kwamanye amazwe agoqele le-South Africa leBotswana. Umnumzana Collins Bandwe isakhamuzi seNtebe eGwanda uthi njengabahlali beMandebeleni uyabathokozisa ukuvulwa kwemingcele.
Thina lapha siseduzane lemingcele njengabo Botswana South Africa abantu bakithi abaningi basebenza khona ngale bese kusithi lokho abakuzuzayo nxa bekuzuzile bakwanise ukuthi babuye ngapha ekhaya bezothuthukisa imizi yabo lesigaba kanti ke nxa imingcele ivaliwe kuba nzima ukuthi kwenzakale lokho inzuzo etholakala khona ngale babuya baphathise ezimulini. Thina ke lapha eMandebeleni hayi sikubona kuyinto enhle kakhulu ukuthi imingcele icine ivuliwe emva kwesikhathi eside esihlasele yona lo mkhuhlane we-COVID-19.
Uphinde wathi emindeni besidabuka phakathi ngenxa yokuvalwa kwemingcele lokhu
kanti abanye babehambe batshiya izimuli ngemuva okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imimuli ziphile kahle eminye imizi ngokunjalo icina isichithekile.
Unkosikazi Matilda Dube evokole eFlabusting uthi uzulu sezavakatsha kuhle engelakwesaba bokubanjwa esigebengu lapho ehamba ngendlela zokumela.
Nxa sufuna ukuya eGoli kumbe uya ngaphi uyazihambela uhambe ngepasipoti yakho kulokuqumela ngeganga labantwana izihlobo abangani ekade sabagcina ukubabona sokulala ulungele ukuthi bafike babuye ngemakhaya ngoba sokuvuliwe iCovid ibivale yonke into. Le mpahla ezisinceda ezinjengokudla sezizabuya ngendlela eqondileyo.
Umnumzana Vusa Nkala wegungu kwaNdla South uthi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuza kukhuthaza uzulu ukuthi ayehlaba ijekiseni ye-COVID-19 vaccine.
Ngemva kwalokhu sekusisizwe sokuthiwa hayi selivunyelwa ukuchapha kube yinto enhle kakhulu lanamhlanje kuyinto enhle. Ngibona kuzakhuthaza lokuthi abantu bahambe bayehlatshwa ngoba abantu bonke bafuna ukuthi bachaphe bayenze. So khona lokho okufunekayo ngibonana abantu bazahlatshwa kodwa hayi kuyinto enhle kakhulu siyakubonga.
Abazavunyelwa ukuchapha ingcele ngabahlatshwe lejekiseni njalo kuzamele bahlole igciwane le-COVID-19. kusenja luzulu ezansi emandebeleni ukuthaza ukuthi ayibhalisela ukuvota. Lokhu kulandela imbiko eveza ukuthi elizansi emandebeleni lihambela emuva uhlelo lokubhalisela ukuvota. Umnumzana Constantine Bofu ongumqoqo wenhlanganiso yabatsha eMadobo Youth Development Initiative ukuthaza ontanga kanye lozulu jikelele ukuthi bethathe ithuba lekhefu labatsha ngomvulo ukuyabhalisela ukuvota.
Kunje kathesi kule mobile registration ekhona, siyafisa ukuthi abantu abatsha bahambe phambili kube yibo abaregister kakhulu ngoba inhlupho zabo ziningi njalo zidinga abakhokheli abazabananzelela bebakhangelele babancedise ukuthi bakwanise ukuthi labo baziphilise.
Izabelo ikakhulu ezansi emandebeleni ngobulawayo eMatabeleland North zilakho uqunywa ezinye izigaba zamaconstituency ngenxa yenani elilutshwane labantu ababhalisela ukuvota. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomkhokheli webandla lezabu umnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyakubingelela Gandhi labalaleli bakho.
Ungasitshela ukuthi umkhankaso webandla lenu uhamba njani, ikakhulu nxa sikhangela ukubana sike sezwa abamanye amabandla besithi bathwaliswa nzima ngamapholisa. Ungasitshela ukuthi wena umkhankaso uhamba njani?
Hayi, siphakathi kwalukhetho, ulungiselelo lokhetho lwe-by elections. Phezu kwalo sibili, ubunzima sihlangana labo obuthile. Amapholisa ayasincitshi imvumo lokuthi senze imihlangano ema-public meetings, bavika ngayo i-coronavirus leyo. Kodwa-ke hhayi, siyaqhuba ama-door-to-door campaigns siyawenza, lama-meetings, ama-small meetings amanye siyawenza. Udubo-ke sike sahlangana lalo ukuthi sike sancitshwa izincwadi ezithile. For example, sisiya kwenza i-60th birthday yezapho, sancitshwa imvumo. Sancitshwa imvumo lezinye ezithile khonapho ukuthi senze ama-meetings after that, after the 60th birthday attempt. So udubo lukhona, kodwa akumisi lutho ngoba abantu siyahlangana labo one way or the other, siyahlangana labo. Okwekwethuselwa-ke sile case ama-case kumbe 1 or 2 sile case esilala tshani okuke kwethuselwa ujaha omele izaphu ku-council city esifuna ukuyithatha. Asikayifika khona, angila siqinisekiso lakho, kodwa khanya kuzwakala yena nxa esitshela uthi uyavakatshelwa ngabantu be-ruling party izano, bamethusela ukuthi kathiyane lento zezapho. Kwezinye indawo lapho esidlule khona nje sikhankasa, noma singakhankaseli ama-by-elections, sikhankasa nje in general, bekungani kulokhu ethuselwa okuthile abantu besethuselwa ukuthi bethiyane lento zezapho. Kodwa-ke hhayi, abantu abazange bayethuke, baqhubeka besebenza.
Sesike sezwa njalo ukubana udaba loluhlu lwabavoti, i-voters roll, kungani uluhlu lolu aluhambi kahle, kukhona okungani sokutholakele, lina lithi ningakho okodaba loluhlu lolu olwe-voters roll?
I-voters roll eZimbabwe ivele ihlezi ivolile. Izekhi responsible ngento lezi ikontrolwa ngabamabutho ngamamenemene ehulumeni. So akusimangalisi ukuthi thiwa sebethethe abantu kwezinye izigaba babasa kwezinye izigaba zelizwe ukuthi bayivotela babangavoti khona, lento ezinjengazenezo. Kodwa-ke akusimangalisi phela ngoba ivele izano ilesi siko lokuqila, usiko lokuriga unwabu, ingwe kayizitshintshi mabala, hlala njalo. Kodwa akutsho ukuthi nxa kulengwe egangeni asingeke siqume lelo hlathi, sizaquma kuphela kunjalo. Sizalwisa ukuthi izeki tshintshe ukwenza kwayo imithetho iguqule le eyokuvota, silwisele kakhulu ilungelo labantu ukuthi lihlonitshwe.
abantu bezikhethele kuhle abantu abafuna bebakhokhele hayi akusethusi lokho kodwa siyalwisa ukuthi kuze kuye kutshintsha akungeke uhlale kunjalo i 42 years isinde kakhulu kanti kumele into zicase ukutshintsha ngiyabonga ithuba engiliphiwe studio 7 ukuthi ke ngikhulume labalaleli ngiyalibingelela abalaleli ngibingelela amalunga ezaphu lani lonke maZimbabwe amahle siye busy sikhankasa lapha sikhankasela ukhetho lwama-by elections kaMarch sethemba siyathembisa njalo ukuthi hayi izaphu izadobha izihlalo ezithile kodwa sifisa ikakhulu ukuthi sidobhe zonke izihlalo ezingu-9 esizikhankaselayo esincintisa kizo ikakhulu sikhangelele lama-MP angu-2 lama-councillor angu-7 sifisa ukuthi sithanyele zonke lezi zihlalo silethemba akuso sifiso sodwa kodwa silethemba elikhulu kakhulu ukuthi kuyabambeka kungenxa yokuthi abantu bazondele izano kakhulu abantu bayenyanya izano kathesi okwakathesi izano akusela muntu oyithandayo ungabe lapho siyakhona ngabe ungaphi abantu bakhala ngezano lobubi bayo njalo bayathola ukuthi bazimisele kathesi ukuthi izano beyikhiphe esihlalweni yikho-ke khangelele ukuthi izano siqalise ukuyikhipha esihlalweni ngama-by elections nalawo khangelele ukuthi izaphu iqalise ukubusa ngezihlalo zenezi esizazithatha ezama-by elections izihlalo zonke lezi esizikhankaselayo ngiyabonga abalaleli izaphu izaletha ukuthula izaphu izaletha ubuntu izaphu izaletha amalungelo angcono kulalokho esikubonayo khathesi abantu beke betshintshe ukuhlala behlale kuhle elizweni labo siyabonga abalaleli
lo-ke bekumnumzana Sibangilizwe Nkomo umkhokheli webandla lezaphu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilala
siyabonga Chris. Namhlanje wesiphathelane labesifazana sixoxa noLawrence Vanta oweqembu le-Umkhathi Theatre Works okhethwe uhlandla labagida ngobuciko emkhosini wamanama awards ozaqhutshwa ngeviki ezayo.
Ibizo lami nginguLawrence Vanta ngisebenza leqembu Umkhathi Theatre Works eliku-eSquare eNjube wobulawayo eZimbabwe. Ngizizwa nginokujabula okukhulu kakhulu ngokuthola inomination ye-Outstanding Female Dancer kumanama awards. Shiwa ngiswela amaphiko ukuphapha ngiyebamba isibhakabhaka. Eqinisweni akulula ukuthola inomination enje kumcimbi ongaka. Ngokuthola le nomination kutsho ukuthi imisebenzi yami mihle njalo iyabonakala. Ngijabule kakhulu.
Kulula yini ukuqhuba lo umsebenzi owuqhubayo ungowesifazane? Kukanti kwesinye isikhathi kuyahanjwa kwamanye amazwe. Usuwahamba wapi nawaphi amazwe?
Ngekhaya emulini kwakungekho lula ngesikhathi ngiqalisa indaba zama-arts. Abanye babesithi sengenza into zamadlozi, abanye bethi into zabantu abangafundanga, abanye bengabentshela ukuthi undaba ungahamba egoli uyesebenza njengabanye abantwana. Kodwa ngenxa yokuthi ngase ngizikhethele ukuthi mina vele ngifuna ukwenza ama-arts. Ngabacela ukuthi bazali ngicela linginike ithuba lokuba ngenze into engiyifunayo. Ngabangani abazwisisi kodwa bangivumela ukuthi ngihambe. Saqalisa ukuphefoma nje khona lapha eduzane. Sagcina uNkulunkulu sesivulele lathi sesingena ku-Europe, Russia, Germany, Austria. Sesingena ku-Cote d'Ivoire ngapha, Taiwan. Ha, kwaba yinto enhle kakhulu. Baqalisa sebekungithakazelela lokuhlonipha umsebenzi wami ukuthi hayi mntanethu. Into yenza yinhle ngike ngibuye lama-videos ngezinto esizenzayo ngibuye ngibafakele lapha bebone ku-TV. Abathule abanye sebehlengezele inyembezelo ukuthi hayi into le ngiyenzayo yinto enhle kakhulu. Lakathi siloba ngiphumile loba ngiyasebenzela ngaphi kumbeni ngaphi loba ngibuye esikhathi bani babekwazi ukuthi ngiyemsebenzini bayangizwisisa bayangisekela loba lapho kuyabe kukubi khona ngabatshela ukuthi hayi kulesi sikhathi ngokomsebenzi wethu asikukuthi uba khona nsuku zonke kulezi khathi zokuthi uyakuthule. Kodwa ke bangizwisisa njalo kungumsebenzi engiwuthakazelelayo engifisa ukuthi ngayinto eqhubeka isenze kwenzela ukuthi labantwana esibazalayo beqhubeke besenza ama-arts ukwenzela ukuthi amasiko akwethu engatshabalali. isifiso sami ngilaso ukuthi nga kwenze kange ngingene even emathebeleni izikolo zonke lezi ngihambe ngifundisa abantwana ngamasiko la ngemigido yakithi ukwenzela ukuthi sintu sakithi isiko lethu lingachabalali.
Ukhethwe kuhlandla labagidayo abasinayo, ungasitshela ukuthi kahle kahle yiphi imigido oyenzayo nxa kuthiwa lapha best dancer, kukanti wakufundela ngaphi ukugida lokuthanda lezi ezama arts?
Mina ngingumuntu othanda imigido yesintu, njalo yiyo engiyenza kakhulu, yikho lapho engigxile khona kakhulu emgideni yesintu ebaliselwe bosishikitsha, umdadada, amantshomane, osana. Asinabala eminingi kakhulu, kodwa lale esikhiwakhiwa layo ngiyayenza. Khona ke ngangivele ngiqale ngisasemncane, ngisase primary school, lapho engajoyina khona i-drama club, sasihlabela, sigida, si-acta. Njalo kokulama group afana labo sadalala, yobe sivakatshile izikolo sisafunda, bebe benze khona lokhu futhi esasikwenza kumadrama, besihlabelela, besigidela. Alapho ngikholise kakhulu ngoba yinto engangiyithanda. Ngithe sengiqeda isikolo, sengiqeda secondary yami, sengilalela manje sokulabo iyasa, ngazwa ngithola ukuthi yinto engizithandayo. Kodwa-ke ngizaqonda ngakhe. Ngase ngithola umama utholakele eNdlovu, ongiyowangihambisa kuntombi zomqangala. Ngahlangana labanye amantombazana ababelolwazi, labanye babefana laba bebezofunda ke. Yikho bengaqala khona ukungani iyacuphacupha okuncane khona lapho kwabanye kuntombi zomqangala ngo-2008. Kuthe ngo-2014 ngazojoyina-ke umkhathi lapho kule ngcitshi zomgido wesintwini. Emkhathi kuthiwa kusemthonjeni wemgido yesintu, kusemthonjeni yama-arts. Ukuhlabela, ukugida, uku-acta, iphoyemu, kuyafundiswana ke lapho. Yikho lapho engathola khona ubungcitshi obuningi. Njalo abantu bakhona ngabantu abalesineke, kusukisela kumphathi Mateso Dube kusiya kuma-members, abantu abasebenza ngokubambana, abantu abalokuzisana, siyimuli. Njalo lapho oyenza khona iphutha, mbo lapho yohluleka khona, bahlala bekhona, hayi yenza so, nxa sungani sulahleka, hayi uyenza so. Ngakho-ke yikho lapho engathola khona ubungcitshi bami, yikho lakathi singithola i-nomination enama award, which is a national event. Lokujabula kakhulu, and I'm so proud. Ngiyaziqhenya ngokuba yimi la ngomsebenzi engiwenzayo.
Lo Lorraine Sibanda oweqembu le-Umkhathi Theatre Works, yena okhethwe kuhlandla le-Best Dancer category kumncintiswano wamanama awards. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MTCT, umnumzana Douglas Monzora, usungule ngokusemthethweni umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections ukoBulawayo. Amakhulu lamakhulu ezizalwane zakwele-South Africa ezingamalunga enhlanganiso ezibiza ngokuthi Operation Dudula namhlanje atshengisele kulelo lizwe esithi abukuza ababophe imitshaqana yabo bebuyele kubo. Sixoxela umnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla lezaphu, yena uthi bakhangelele ukunqoba kukhetho lwama-by-elections kwizigaba abancintisa kuzo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.